Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 26 enhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uZulu wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngokulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo.
Uyakwazi ukuthi iMathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi sombhuqazwe.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni ngesikhathi sokuhlatshwe abantu abedlula 10,007 ijekiseni yokuvimba leli gciwane.
I-vaccination le khona ilande ukuzosiza impilo zethu njengokulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.
Ukugcwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempilakahle abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba abayithembi lijekiseni evela kwele China.
Kuselo msebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bawukhuthalele bakukhuthalele ukuhlatshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngohulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe idamu legwayi Shangani elizaphathisa idolobho lakoBulawayo ngamanzi lizaphela ukwakhiwa lumnyaka. Uthe leli nyathelo ngelakuqala kuhlelo lokuletha amanzi womfula uZambezi koBulawayo okuhlala kulodubo lokusilela kwamanzi. Kodwa sokulesikhathi kukhulunywa ngenhlelo lezi osekuthiye izakhamizi zesigaba zesithi zizakholwa ngokubona. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwamanzi kaZambezi luhlala lukhulunywa sokuzaba lukhetho kodwa kathesi ukhetho lukhatshana. Nangu uMnangagwa ukhuluma ngalo.
Kuliqiniso ukuthi u-Emmerson Mnangagwa udinga i-political relevance eMathebeleland ngokuyafika kwakhe enyama yendlovu. Kungakhathalekile ukuthi asosikhathi sama-elections kodwa-ke uyakwazi ukuthi iMathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi sombhuqazwe. Kungakho-ke sizambona ephitsheka esengumuntu ofuna ukuhlala eseMathebeleland kodwa singakhohlwa ukuthi ngabo 1984 esendaweni yaseLubani nguye owayekhulume wathi abantu beMathebeleland bangamawu bafuna i-DTT. Ngelanga elalandelayo kwavuka kuswelakala abantu abafika 55 esiwale eLubani. Nguye lomuntu owayefuna ukuceda abantu beMathebeleland ngombhuqazwe iGugurawundi. Namhlanje simbona esechoba-choba esiza ngapha hayi ngoba uyabathanda abantu beMathebeleland kodwa ngenxa yokuthi udinga ukuthi abantu bemthande. Ezenze ngani yena? Yena ungumuntu olungileyo, ngesilungu sithi ungumuntu lwana who is shedding crocodile tears ebantwini baseMathebeleland.
Uhlelo oluyilo olufunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni weMathebeleland Zambezi Water Project kukhanya kabafuni ukuthi baliqonde babe bebhoda besiya gebha izikotsho. Uthini wena ngalokho?
Kuyadanisa ukuthi iMathebeleland Zambezi Water Trust yiyo kuphela ngathi isolution ku-problem yamanzi eMathebeleland. Hhayi eMathebeleland kuphela kodwa ebeza ebizanceda lokuthi izwe leZimbabwe lithuthuke ngoba ukuthuthuka kwayiMathebeleland bekusitsho ukuthi layo iZimbabwe izothuthuka. Kodwa-ke sibabona u-Emmerson Mnangagwa lehulumende yakhe yeZANU-PF uhlelo lokuthi iMathebeleland Zambezi Trust iphakanyiswe belucikela phansi. Sibabona bebhoda belungisa izikotsho lezi ezingaso permanent solution yama problem yeMathebeleland. Ngokunjalo uEmerson Mnangagwa esingakutsho ukuthi kakho serious ngokuthi uhlupho lolu alulungise, kodwa ungumuntu lwana engathi mina uyadlala ipolitiki ngempilo zabantu beMathebeleland. Sizananzelela ukuthi amanzi ayimpilo, kusitsho ukuthi kuselakala kwamanzi beMathebeleland kutsho ukuthi uMnangagwa lezan PF yakhe bangabantu abacikela impilo yabantu beMathebeleland phansi, becikela ama projects wonke eMathebeleland phansi. Uzananzelela ukuthi akula investor ongafuna ukuzo investor endaweni engelamanzi. Ngokunjalo kusitsho ukuthi iBulawayo nxa yayithethe njengendawo okuthiwa industrial hub, lezinye indawo zemkhonweni eMathebeleland ukuthi umele ziphakame nxa kungatholakala amanzi, kutsho ukuthi iZANU PF government ekhokhelwa ngu-Emerson Mnangagwa ayilaso isifiso sokuthi uBulawayo aphumelele, iMathebeleland iphumelele, ngenxa yokuthi le solution eyiMathebeleland Zambezi Trust or project iphumelele. Yena ufisa ukuthi abantu bakithi behlale bedubeka, behlale bebaholela ukudla njengabantwana benyoni. Sinanzelela ukuthi nxa amanzi engasuswa kuZambezi, iMathebeleland izaphakama kakhulu, abantu bekwanise ukuzilimela, baziphilise langama-irrigation langakho konke.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi amathathu lane 34 sebehlasele ligciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwe leli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 35,994. Labulala bedlula inkulungwane eyodwa 1,458. Ukansila Sinikiwe Mutanda okaward 10 eNtumbane koBulawayo njalo engumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yakoBulawayo utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 njalo behlabe ijekiseni ithuba lingafika.
NjengoBulawayo, maybe as the city fathers and the committee, siphatheka in terms of ukuthi i-health committee iyo spearheada i-health department ye-council ukuthi kubone ukuthi abantu i-program leyi ihamba ngendlela. In terms from kuqalisa ukuthi na ama-injections kusiya ku-strategy ukuthi abaqalayo ukuhlatshwa i-vaccination yakhona ngobani, like the health workers kusehla kubuya phansi. As ama-councillors silama task force committees afonywayo ngendaba ye-COVID yona leyo, okungangokuthi kulama awareness aqhutshwayo ukuthi abantu beziphathe njani during this pandemic ye-COVID-19. And also khathesi also kukhona abantu sebeqalisile ukugqugquzela lokunikezwa ama awareness ngokuthi sele ama vaccine lawa asekhona, asezaba khona ukuthi ayehle aye bantwini. So as councillors sihambisa nje imbiko eyehlukeneyo, sisebenza namanye ama committees esilawo, like I said ama task force committees akhona wonke ama wards wongu-29. So sibambisana nje from ku health department kanye le lama councillors wonke jikelelako i-council.
Sikhuluma nje esingathi yiwo umbiko omqoka kumbe izixwayiso ezimqoka elizithulela abantu yiziphi?
Okay, kathesi indaba ezimqoka esikhuluma ngazo in terms of umkhuhlane lo esikhuluma ngawo, sigqugquzela abantu ukuthi bagqoke ama-mask abo. They have to put their mask properly, bawagqoke kuhle, hayi ukuthi bawagqoke halfway. Observe social distance and also nokuthi benanzelele ukuthi ama-gatherings wona lawa lokhu engavunyelwa ukugeza izandla khona, lokho sivele sikugqugquzela esikhathini esiningi. kathesi sasihlanganisa lokuthi ma ama-injections lawa esebuya esisiya ebantwini siyazi ukuthi kulezinto eziningi ezikhulunywayo through i-social media positive things lezinye ezi-negative. So abantu sibakhuthaza ukuthi abantu kabathathe lokuthi bazilungiselele ukuthi nxa sokubuya kibo ukuthi bezohlatshwa abantu bengethuki bangabi lama-negative thoughts but babekwazi ukuthi i-vaccination le khona ilande ukuzosiza impilo zethu njengobulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.
Hello, Councillor Sinikiwe Mutanda, oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kuli kansili. Ube xoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Uhlelo lokuhlaba abezempila kahle ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqale ngomvulo luyaqhubeka elizweni jikelele kodwa balutshwana abahlabisayo. Kusiyafika izolo kulabantu abazinkulungwane ezedlula ichumi 11,007 kuphela kade sebehlatshiwe ijekiseni le-China elenkampani ye-Sinopharm. Ukucwayisiswa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempila kahle laba abasukumeli phezulu ngoba besithi abayithembi ijekiseni ephiwa eleZimbabwe ngeleChina. Lokhu kufakazwe inhlanganiso emela abongi iZimbabwe Nurses Association izolo. Kodwa uhulumende uthi ijekiseni le ayilangozi ebantwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elumukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube, yena othi ukungafuni kwabezempilakahle uhlatshwa kwenza umthwalo wokukhanga uZulu ukuthi laye ahlatshwe ube nzima.
Kabaka sukumi ngobunenga abantu balutshwana abafuna ukuba ngabaqali besiziba ikakhulu ngokuba kungacacanga kahle ukuqina kwalo umuthi. Kuselo msebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bakukhuthalele ukuhlatshwa ngokuveza kahle ukuthi kambe ulamandla angakanani, uvikele kokungakanani, awulimazi uyaphilisa. Kusadinge ukuthi kufundiswe kakhulu kusuka kuba bezempilo kwehle kuze kufinyelele kuZulu ngokuba ngabo nabe madolonzima kuza kwenza ukuthi bonke abantu babe madolonzima bawuthathe ngemva kwesikhathi kumbe bagcine bengawuthathanga lo muthi. Kungavele kube madolonzima abezempila kahle babe yibo abadonsa nzima abangakhuthalelanga ukuyahlatshwa kuza kwenza ukuthi uZulu ngobunengi akwesabe umuthi akwesabe ukuhlatshwa, kanti kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe vele. Ukufundisana kuzamele kwenziwe kube kukhulu, kungangabi yilo muthi kube ngomunye kumbe lwana kumbe lwana, kodwa uhlatshwa kumele abantu bahlatshwe ukuze basile ukuze baphephe. Kuqakathekile khona lokho, kodwa ke nxa ngabe abezempila kahle bengakhuthali kuza kwenza ukuthi labantu ngobuningi babo babe madolonzima.
Kuyini uhulumende amele akwenze?
Uhulumende kudingakala ukuthi aphume emahofisini ayefundisa, ayekhuthaza abantu, aveze futhi i-information yonke abantu abayidingayo ukuba basuthiseke ukuthi umuthi le uphephile kawusoze ubalimaze, aveze ukuthi lapho sokwasetshenziswa khona usebenze kuhle kungakanani, abantu bavikele kokungakanani. Abantu ngoba baza kwesaba kungaba sengathi yibo asebeyindawo yokuthi kuhlolelwe ukuthi uyasebenza kumba usebenzi lo muthi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi aphume emahofisini akhuthaze abantu abezempila kahle labo bonke abantu abathatha lo muthi lo Zulu ukuthi umuthi uphephile, umuthi usefu, umuthi usengasetshenziswa ngabantu bangalimali kodwa bavikeleke. Nxa engasakwenzanga khona lokho bahlale bagoqa izandla emahofisini, abantu asoze bawusebenzise lo muthi bazahlala i-COVID-19 igcina iqedile isizwe sonke. Kuqakathekile ukuthi uhulumende aveze information yonke ezancedisa ukuthi abantu bazwisise ukuthi kumele bahlatshwe njalo ukuthi umuthi lusefu okungakanani.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America
as a Washington DC.
Obamanje kesikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lithi umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Priscilla Msiya Irambu Mushonga uthi izikolo ezakhweza imbadalo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kuzamele zijeziswe. Iphepha ndaba le Daily News lithi imuli kasomabhizimusi wabhubha nyakenye ngengozi yemota uGenius Kalungure wazakala ngelokuthi Jinimbi isifuna ukuthi kucitshwe iwheel yakhe elotshwe ukuthi kulomuntu omele athole enye yezimota zakhe ezidulayo. Imuli kaJinimbi ithi ifuna njalo igqwetha eliphethe umsebenzi lo unkosikazi Patricia Darangwa angazaba nguye omela imuli. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sakubonani mthwakazi omuhle, sakubonani mthwakazi omuhle. Hayi, ngithanda ukubonga isipho sempilo emaqhawe namaqhawekazi. Mina ngisuka ke ngidideke kakhulu, ngibe sengiyibuza ukuthi kathi umthwakazi kwangena silwane bani, kwakhalanyonini kule khaya. Siyabonga sibe sesikutina kwesinye isikhathi sesithi inkosi yethu maduna kayiphumule ngokuthula. Mina ke ngokwazi kwami kuyangijabulisa kakhulu ukuthi ubaba maduna ayobekwa lapho kufanele abekwe khona. Njalo thina sisizwe sikamthwakazi kufanele siyibambele into yethu. Ngiphinde ngisole ke bona labo futhi abantu abaphethe umthwakazi nihlala likhala ngempumalanga lithi impumalanga ngiyalicindezela. Mase kufika isikhathi sokuthi zokuthi kumele amaqhawe phinda linikeze intambo bona laba abantu abasihlukumezayo. Angibandlululi bantu kodwa ngisuka ngidideke ngingazi ukuthi bantu bakamthwakazi nime kuphi. Ubaba maduna sephumile ngokuthula, kuyangijabulisa ngokubekwa endaweni eqondile laphe aba ayelikhalele ukuthi abekwe khona kubo heroes. Mina bekungasimbona omuhle kakhulu ngoba inkosi kamthwakazi bekufanele abekwe komthwakazi. Ukungathandwa kwethu njengomthwakazi awuqalanga namhlanje, nokungakhulunywa kahle njengomthwakazi awuqalanga namhlanje. So mthwakazi, asiphakameni simini ngeenyawo sifuna ukuyimela sizenzele into zethu. Nala ama-vaccine engizwa abantu bonke bathi bayabonga, angazi ukuthi nibonga ini ngoba ekugcineni yikho napha enizofa khona liphele lonke du. Ningagijimela ukubonga into eningayazi, into yokuphiwa eyamahala. Sinjengomthwakazi asingagqugquzela abantu ukuthi bathathe lezi zinto zamahala baphinde bajovile abantu ekubeni umongameli bathi ujoviwe angabonakalanga public. Ujoviwa kanjani angabonakalanga public bese kuthiwa abantu abajovwe? So umthwakazi asimini ukugijimela izinto esingazazi. Sistrong, siyakwazi ukuyinqoba lento. Asifutheni senze yonke into esemandleni ukuthi sizivikele. Bathi umuntu ushona ngoba isikhathi sesifikile, masingakafika ngeke akwazi ukushona umuntu. Yonke into eyenzakala yintando kaNkulunkulu maqhawe. Ngibe sengibonga nomkhokheli we-MRP umqondisi moyo upresident. Qhubeka qhawelani, ibambe injalo ishisa.
Sikubingelele msakazi, sikubingelele impela, sibingelele nonke nje ngomsebenzi eniwenzayo. Sinenkinga thina kulo lonke jikelele esizweni samaKhebelele nje singumthwakazi. Nenkinga enkulu kabi, abafowethu basuka batabalaze ekhaya bengaqashwa, kodwa befundile abaningi bazama ukuya eGoli ngoba kunendlela yokuthi abantu abaqashwe. So sebeyizamele eGoli befike bethenga iy'moto zabo-ke manje ukuthi bekhona ukuyiphilisa ney'ngane zabo, bekwazi ukudla izwe lonke, besholovele eSouth Africa bephinde bebheke wela kithi ekhaya. Kodwa ke ukugcineni iy'moto azisaphumi manje zivaliwe. Kodwa uma sithanda ukubuka siyidekisisa leyo ndaba, iyasihlukumeza kakhulu ngoba iy'moto zigijima ziyehla ziyesishoneni le ziyahamba ngoba abafowethu abanye esiphila nabo esibambisane bahamba into impela ababheka ngapha endaweni zesishone kodwa wela kithi ngapha baziyavala imoto ziyabantu siyakhathazeka kakhulu ngohulumeni okwenzayo ukuthi kade yini umsebenzi wakhe mangabe sisicekela ngoba manje uzivusela amanxeba mangabe esithathela amandla ethu ukuthi manje sikwazi ukuyisebenzela uyibuhlungu lento le uyibhekisise emsakazi kakhulukazi siyacela kwela kithi ngoba masibuka kusukela zonke indawo zetsholoshi thina siphila ngendlela yethu siyisebenza kodwa ekugcineni uhulumeni uyazivalela amathuba ethu kumanje imoto uyajabula uma kufanele zithathwe ngoba uyakwazi ukuthi akusona isebenza asizame ukusidedela siyibuseke thina ngokwethu singumphakazi siyakhathala ke manje ngoba uzivusela amanxeba into eyenzeka kodwa singafuni ukuthi siyicabangisise leyo ndawo
sanibonani basakazi bami beStudio 7 njani lapho elikhona hayi siyaphila ngikhulu ukopa lo okhulumayo ngilapha kwele South Africa basakazi bami mina into engayisho ukuthi abantu abangaforswa ukuthi bayothatha lo mjovo ngoba oqala lama-injection la lama-vaccine lawo athestwanga lapha asuka khona lapha e-Africa aze kuma-trial lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba e-South Africa i-vaccine ekhona ileya ku-Johnson and Johnson yiyo futhi ethethwe ngubani nguRamaphosa so uRamaphosa ejove ngaleya ku-Johnson and Johnson akusho ukuthi yiyo futhi esebenza eZimbabwe so le mebhasi South Africa bengabe sebe-research ebaqeda ngayo yingakho abantu sebeyithatha but nakhona lapha e-South Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye amanesi abanye laba inhlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma bebaqeqesha ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo khuzanini le vaccine ngoba kukhona okade kumele kwenziwe okungahlanganiyo ngale vaccine so abantu abangafoswa ukuthatha le vaccine lasekhaya lakho mina ngathi bengafoswa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha eSouth Africa ivela kuphi angazi ukuthi Johnson and Johnson ngumseBritain ngumseAmerica kumbe kuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine awafani and lapha aze kuba trial especially lona le South Africa that is why bethi umuntu akuyajova ama volunteer umuntu ovolunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha so akungaphoqelele ukuthi umuntu akavolunteer ukuthi ayithathe umuntu akube isinqumo sakhe ngoba uma inga reactor kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke ulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni nephoqelele ukuthi ayithathe le vaccine ngiyabonga ngikhulu kopa lo
ama president a writer ama president alengqondo ama president acabangela impilo zabantu ubabhizi bacabanga ngalomkhuhlane kodwa bezana uPF bacabangela ukuganga nje la abafazi babantu njengalento le abayenzayo le umuhadi la ama president alengqondo abantu bacabanga nzima usuku lemini laba abezana uPF bagcinela ukuvala izwe beqamba amanga kodwa yesivikile abantu sivikile abantu buka umuhadi ukuthi bayenzani isitethi ukuthi kube ngabacabanga ngalomkhuhlane lo kodwa bacabangela nje abafazi thatha le mali nikezwe abafazi beyidlalisa instead ukuthi kube ngayi imali abathengela ngayo ukudla abantu kodwa still bayithatha beyinikeza abafazi kuvuka kusaza ukuthiwa ngabantu abangavusilizwe angithi abantu bayabona ukuthi imali idliwa njani imali yabantu idliwa ngabafazi babantu bezana uPF beliluthilizwe kanje baluthela abafazi that's why ilizwe liyaloka lithona liziya phansi balaba betontsha benikeza abafazi laba bantu labo akusho abantu abafa bavusilizwe lapha awunje ukuthi kukhehleni kaumuhadi kukhehleni ngasela amazinyo ngumuntu ongabe esakhuluma ngendaba zomjolo angithi uyabona zelifile imali ebahlanyisayo bahlanyiswa yimali lawo
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 likhumbule balaleli lisithumele imilayezo emfitshane lingenzi ibende ukuze senelise ukudlala yonke siyabonga kwezelimelika ugatsha lwemelika olubona ngezemithi olwe-Food and Drug Administration soluvumele inkampani ye-Johnson and Johnson ukuthi yethule uhlobo lwayo lwejekiseni ye-COVID-19 lokhu kuzakwenza kube le mithi yokuzivikela kugciwane le-coronavirus emithathu kwelemelika egoqela owe-Pfizer lowe-Moderna kodwa ijekiseni ye-Johnson and Johnson yona yehlukene lamanye ngoba umuntu uhlatshwa kanye hathi kabili sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi uPriscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eSeattle lapho ahlala khona
kumumo wegcikwane Washington State. Ungathi unganeno. Ngawuzange uze uphihlike kakhulu njengakwezinye indawo, indawo ezingabo California, labo Florida, labo labo New York, labo New Jersey. Loba nje uyisistate esaqalisa ukuba legciwane. I-America yonke igciwane loqala labonakala e-Washington State. Ugovernor wahle wathatha amanyathela lokuthi uhlale nanzelele vele ukuthi thina sihlala ngabona siku stage 4 la ku stage 2 siphenduka sibuyele emuva. Uyananzelela ukuthi uhlala ekhangela imithetho yakhe vule vala. Kunzima ngendlela abesenza ngayo ukuthi igciwane liphonge uchelesa nje ligcwale njengakwezinye indawo. Mbona ngani imithetho kagovernor iyencede kakhulu. Hayi kathesi nje liyehla kaliphezulu.
Nxa sikhangile okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka usiyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la.
Umkhuhlane wegciwane leli i-COVID-19 ngumkhuhlane onzima. Angikwazi ukuthi kulelizwe elingakhuluma lithi lona bazakhansile by the end of the year kungabe kusaba le vaccine, kungabe kusaba le corona, even kule vaccine ngenxa ukuthi abantu bayahamba from kulesi sigaba kusiya kulesani sigaba kulelani lizwe kusiya kulelani lizwe. Njalo siyeza ukuthi engitsho mina ukuthi ngibona ngani i-corona ingeza kuphela iphele ngitsho ngoba sasisizwa kuthiwa belungisa i-vaccine babelungisela omunye umhlobo wegciwane. These days sokuthiwa kulelinye igciwane elingavumiwe naleyo i-vaccine ekhona. So kutho ukuthi imihlobo yama-vaccine le ephuma iphuma ilokhu isiba khona. Izaqhubeka siba khona. Kuzathatha isikhathi ukuthi iMelika layo lamanye amazwe babe lelokhuzeni lesibanga sokuthi bathi thina i-virus kayisekho. Hayi ngibona ngani kuzasithatha iminyakana njengoba lapha sikwazi ukuthi bakhona abanye abangafuni i-vaccine, bakhona abanye abathi bayayesaba. Njalo sizwa kuthiwa even ukuthi i-vaccine yangikhona kwamanye imihlobo yama-virus ethutshayele kayisebenzi ngendlela eyayilungiselela ukuthi isebenze ngayo. Umnyaka uzaphela nje kulokhu kusithi gqoku siba khona, but ngibona ngani abantu bazabe sebekhululekile sekungcono kule ndlela abantu abavaleli bengayo kathesi. But ukuthi igciwane lihambe nyanyanya, hayi angazi, engxenye lizahamba bodwa ambona.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle e-Washington State. Uhlelo lonamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. UZulu wesigaba seMatabeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa nguhulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo esigabeni lesi. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. ukucwayisisa okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempila kahle abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.